Njenge nsaba yenza nga kungomnyaka wenzada izakhamizi ezinengi ezigabeni zebulilima ePlumtree zithinta imihlambi yazo ziyelagisa emabhongane lapho okulamadlelo angcono lamanzi. Kodwa ezinye zithi sezithwele nzima nezilwane esizivulele inkomo ezedlula amashumi amabili kusikhatshana esedluleyo. Omunye wezakhamizi lezi ngumnumzana Innocent Ngwenya.
Inamba yezilwane nxa sibala njengabadingi bezinkomo sihlezi lenkomo egangeni zingaba ngu-9. Kulezilwane ezihamba zingu-3. Ezilesilwane esilonyawo olukhulu olwesabekayo ukuthi ungaphenduka udele ukuya emlageni uyesaba ukulandela inkomo. Zihluphile ke lezo zilwane. Inkomo zibanjwa ngokusa kwamalanga. Cha 2-3 zifidla.
Esinye njalo isakhamuzi esilenkomo ezisemabhongane umnumzana Tifa Dube uthi uhulumende kumele angenele ngokuphangisa bengakaphelelwa izifuyo.
Imabhongane yiyo kuphela indawo lapho esesibona ukuthi singasisela khona inkomo lapho inkomo zethu ezingasila khona. Uhulumende akathathe mpela elinye inyathelo elinzima kakhulu ukuthi babone ukuthi inyamazana lezi bazikhiphe inyamazana ukuthi bazikhipha ngayiphi indlela thina silandawo ngoba isilwane asidliwe inyama yazo ukuthi mhlawumbe ungathiwa abantu bangakhala ukuthi sibulawe. Kodwa-ke thina ngenxa yokuthi sidala umonakalo omkhulu noma bezibulale kodwa okukhona abadingi indlela ukuthi bengazikhipha njani izilwane lezi ziphume phakathi kwethu senelise lathi ukuthi sibisale le drought ngapha kodwa-ke ngapha kungela budli obukhona.
Amazwi kaDube agcizelelwe nguNgwenya yena othi lanxa sebecele abogatsha olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management iZimparks ukuthi bangenele akulalutho asebelwenzile.
Basitshela ukuthi bazahambisa umbiko khonale kubakhulu endeni bazabuya bezosinceda kodwa bakaze bebuye bezosinceda. Okukhona inkomo ezinye zibanjelwa khona ekhempu yibo abaze bekwanisa ukuthi beyilamulela inkomo kodwa iyabe isifile. Thina okwethu sihamba ngokuyahlinza. Inamba engingayitsho ngi-estimata enkomo esezibanjiwe ngiyacabangela ukuthi idlulile 20 roughly mbale iDithume, mbale iBhambazi, mbale iHingwe. But i-20 leyo ngiyibalayo mina mshure ngile-3 weeks ngikhonale but ngithole kulezi adliwayo so inamba yalezi engathola zidliwe angiyazi ukuthi zingaki. Kubuhlungu mnumzana lokho kwenzakala emabhongane.
Isikhulumeli sogatsha lweZimparks umnumzana Dinashe Farao ubengabambeki ecingweni futhi kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Izilwane zemabhongane lezi zicatshangelwa ukuthi ziphume eWange National Park. Izakhamizi endaweni ezithiyeneyo zelizwe ezifana leWange leNkayi lazo zikhala ngenyamazana zendle ezifana lezilwane lempisi eseziqede izifuyo zazo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.